sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 Mbimbitho 2021 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kati lami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siye sisabe kasizameni kwethu ukuthi ababalisi bavikeleke nokuthi njalo abantwabethu bavikeleke.
Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwaba kumsebenzi wezemfundo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
Ndicide ukuthi ngiyazohlaba nami ngendlela ukuthi i-corona ngisakuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and le-town isikiyo kubuya abantu abaningi, so that's why ngithe ngibuya izolo kuzohlatshwa. Kodwa still ngihlatshiwe, angila problem. So wonke abantu siyacela ingayisabi anisohlaba.
Izakhamizi ze-Victoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla lakho konke okokuziphilisa osokubenza behluleke ukunakekela imuli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwaba kumsebenzi kwezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwaziswe ngobona lokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thawunga Nandoro ongathandanga ukuthathwa amazwi. UNdoro uthi lolu hlelo lukhokhelwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thomisang Thabela esibhedlela se-Wilkins Hospital eHarare, ohle wathatha leli thuba ukuhlatshwa yena lezinye iziphathamandla zogatsha lwakhe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esanda kwemukela isipho samajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 wohlobo lwe-Covaxin afike elizweni izolo evela kwele India. Esemukela lesi sipho izolo enkundleni yendizamchina eye Robert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli Emerson Mnangagwa uvele watsho ukuba ngamanye azasetshenziswa esigabeni sesibili sabahlatshwa leli jekiseni abagoqela abezomvikela abafundisa emakolijini lazo izifundi kanye lababalisi bemfundo ye-primary le-secondary.
Only last week, our country began the phase 2 of the national vaccination program, which will target teachers, the security services.
Ilizwe lisanda kusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni elivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuviki ephelileyo, lapha kuzohlatshwa khona ababalisi, abezomvikela, abakuhlangothi lwezemithetho, abafundisi asebekhulile abagula okungelaphekiyo.
Okulinyathelo elingconywe kakhulu zingcwethi ezimbalwa kwezempilakahle ezigoqela usikhwicamfundo Elopis Banda, umqondisi wenkampani yeGama Laboratories.
Luhlelo olulungileyo kakhulu, njalo sibona ukuthi luzanceda ukuthi abantu baduduzeke bakwazi ukuthi hayi umntwana usesikolo kodwa esikolo lapha kulamkhuhlane okhona.
Bezikhona iziphathamandla zenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni okubalisela eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA ekhokhelwa nguDr. Sifiso Ndlovu. UNdlovu uncome umzekeliso kanobhala egatsheni lwezemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thabela ukukhokhela kulolu hlelo lokuhlatshwa lijekiseni evikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kati lami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngokwenza njalo ke ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siye sisabe nge-vaccine le kasizameni kwethu ukuthi ababalisi bavikeleke lokuthi njalo abantu bethu bavikeleke lokhana bekuyisikhuthaza sonke siloke sikhuthaza abantu ukuthi bangathanda kuzi bahambe ngoba akusiyo into eyingozi okwamanje ikhangeleka enje into ezavikela uZulu wonke nje jikelele.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bathi lanxabe incoma imizamo kahulumende yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, kunengi abasakhala ngakho. Okufakazwa isiphathamandla se-ARTUZ, uMnumzana Wilfred Nyathi.
Uhulumende kakayenze amalungiselelo afunakalayo ukuthi abantwana lababalisi labo bonke abantu abasebenza ezikolo bebe safe. Izinto ezifunakalayo, i-protective equipment ayikachekwa ukuthi ikhona yini. Njalo thina njengababalisi silezikhalazo ezemali.
Ekutshoneni kwangomvulo abogatsha lwezempilakahle babike ukuba besebezinkulungwane eziphose zifike amachumi ayisikhombisa 68,511 asebehlatshiwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu loluhlelo lokuhlaba abantu luqalileyo ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Kuhlatshwe njalo abafika phose inkulungwane ezilichumi lanye 10,628 asebephinda ukulithola leli jekiseni i-second dose njengalokho okumele kwenziwe. Sebefinyelela kumachumi amane enkulungwane 36,822 asebetholakale bele coronavirus ngokutshona kwangomvulo. Kuthi abaphose bafike inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 34,603 bengabagule basila kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo nyakenye. Sekulabantu abedlula inkulungwane elengxenye 1,520 balabo abatholakale belomkhuhlane lo asebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine ngaphansi kwehlandla lesibili lohlelo oluqale ngeviki edluleyo ngolwesithathu edolobheni leli. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela ukubanjwa yi-COVID-19 lisungulwe eVictoria Falls ngumongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa lapho ahle ahlatshwa khona. Osakhula weVictoria Falls ongomunye wasebehlatshiwe uMnumzana Daniels Dube ukhuthaza abanye ukuba bazohlatshwa.
Now Daniel Dube ngihlala eVictoria Falls le 21 years sinhlabe lokuzenini i-vaccine because I think kimi kuyangisebenzela for i-safety yami ukuze ngihlale ngihlanzekile kwabanye abantu lakimi ngizikhiphe youth because encourage labanye ukuthi bani sizohlatshwa ukuze sizivikele sikhulise isizwe. Akula problem singahambi isizwe into esingayisiza ebantwini. So bani ngokukhululeka and waboneka. Sibonga kakhulu uhulumende osinikezele i-vaccine osidonethelayo. Umsebenzi omuhle kakhulu yithe bantwini sathokoza kakhulu. Ngiyabonga.
Unkosikazi Memory Moyo uthi usehlatshiwe njalo akulabo nzima asethe wahlangana labo.
Ibizo lami uMemory Moyo ngihlatshiwe izolo. Ngidecide ukuthi ngizohlaba lami ngendlela ukuthi i-corona ngisakuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and le town isikiyo. Ubuya abantu abaningi so that's why ngithe ngibuya izolo kuzohlatshwa. Kodwa still ngihlatshiwe angila problem. So wonke abantu siyacela ingayisabi nisohlaba. Ngiyakwazi siyatshelana ukuthi hey sizabanje sibanje kodwa akula problem ngoba sihlatshiwe izolo angibonanga lutho since namhlanje. Right.
Ekhuluma embuthanweni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa uMongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19 njalo alethembe. Wakhuthaza abantu ukuba bangalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni njalo wathatha ithuba lokubonga abahlatshwe kuhlandla lakuqala lalolu hlelo abagoqela abasebenza kwezempilakahle. Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eligoqela abafundi abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala oluqala ngeviki edluleyo luqhubekela phambili kakuhle kungela zikhubeko ezweni jikelele. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm le-Sinovac vaccine e-Victoria Falls zibalisa isibhedlela se-Victoria Falls, iChinotimba Clinic, iZetherapy Camp Clinic le-Zimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho le-Victoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 akhangelelwe ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelitshumi lathoba minemibili kusiya kwedlula amashumi ayisithupha 18-65. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
EMDC Alliance ithi isithole abantu abaningi abafuna ukuxhasana laleli bandla, njalo ugatsha lwabesifazane lolobatsha luza kwethula ngokusemthethweni umbiko ngalolu daba kunsukwana ezilandelayo. Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumi saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafa, ophinde wasola uhulumende ngokubopha mahlayana amalunga amabandla aphikisayo evikeya ngokuthi ephula iziqondiso zokunqabela i-COVID-19 nxa ihlangene. Uthi lokhu kuyenzakala lanxa bengedluli amashumi amathathu njalo begqokile amamaski, kukanti ibandla le-ZANU-PF liyabonakala liziqhubela izalo inhlelo lingelankinga. Umnumzana Mafa uthi kuyadanisa ukuthi lanxa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission isimemezele ukuthi abantu bangabhalisela ukuvota amabandla ezombusazwe ayabotshwa angazama ukuziqoqa. Usole njalo ukuxhotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende esithi kusobala ukubana kwenziwa lebandla le-ZANU-PF. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo usanda kuthi ibandla lakhe alingeneli kundaba zokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance ephalamende ngamanye amabandla. Asizweni ingxoxo uMnumzana Mafa ayiqhubele sithandekile emhlanga we-Studio 7.
Amalunga ethu abotshwa amalanga wonke mahlayana, aphiwa amacala okungalandeli imithetho ye-COVID-19. Kambe bantu bakwethu, iZanu itshela abantu ukuthi sekuzaba lama-registration awokuvota. Njengoba sebetsheliwe ukuthi abalungisele ukuthi barejiste kuze bazavota ngo-2023, iMDC Alliance sitshela abantu bayo ukuthi labo balungisele kwenzela ukuthi isikhathi singafika abantu bengaficwa bengarejistwanga. Sesihamba sisenza imihlangano singamashumi amathathu kuphela zwi, nampo amapholisa asehambe egola abantu bethu ilizwe lonke jikelele. Ngingake ngatsho ukuthi ngaphi langaphi, kodwa babopha abantu mahleyana bebafake emajeli besithi bephula i-COVID-19 regulations. Yebo, sibili sonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane le mubi, kodwa phela siyakwazi ukuthi sesingenza njani sinqabele ukumemetheka kwabo. Sifaka ama-masks, senze i-social distance, singakhwehleli, singabi ngamachapa. Bona iZANU-PF busy yenza konke kufunayo emini lebusuku njengezikhova, kodwa thina ukuthi senze into zethu emini abantu bayachaya. Sibuhlungu njengebandla labantu kubulala amajaka e-MAR Mthwakazi Republic Party, senza labo ngokufuna ukufeza impilo zabantu njengoba labo balelungelo. Khathesi bayadubula abantu, bayabafaka emajeli, bayabachaya amajeli. Konke lokhu kwethusa abantu sokungani sebefuna ukubuyela kumbhuqazwe leyo yaqeda abantu ekuthiwa yigukurawundi. Thina sithi ngumbhuqwazi lanamhla lokhu ebesibhuqa. Uyakubona ukuthi iphalamenti sebedilize njani, sebebhilize njani. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi vele bona bafuna ukufeza i-one party state. Namhla baku-MDC Alliance, sasa baku-Thwakazi Republican Party, kusasa bakuwe ngitsho baqondane lawe qobo emzini wakho. hambe singapho ngukhangela nje abantu bephonga uhlukumezo mahlayana sithi kungaba nje omunye sihleke kanti lingakwazi okokugcina kuzabuya endlini yakho.
Manje ngombono wenu vele ufuna kwenziweni okuyikho okungaphathisa?
Siyaxwayisa njalo sithi asibambananeni njengenyanda yenkuni. Namhlanje abanye sebehamba behukwa ngesawudo lenhlanzi nje ukuthi buyani ngapha sizaliphi izikhundla. Izikhundla zikabani? Bayasetshenziswa abantu bakithi abadinwa njalo abafundi. Sithi lonke elahukwa ngamabandla asebenza lezano asifuni ukuqamba amabizo ngoba singabe lokhu esikhuluma amabizo abo siyalikhumbuza. Buyanini ekhaya sisifeze umsebenzi ongazange uphutshwe ngubaba uTsvangirai. Sizeqedisa umsebenzi wama-freedom fighters othekula abathiya besebenzile izano yasibuya itshontsha ama-election ngo-1980. Siyabonga, silabantu abaningi ababuyileyo kodwa i-publicity nizalitshela sokuvuthiwe. I-organizing iyaqoqa sibili le youth organization, le youth assembly, women assembly. Hayi bawachaya ama-CCC. Lizabona nje ukuphela kwenyanga yenalo ukuthi lizwe lonke liyabe vele selithe gwaqa.
Lo bekungumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumi se-MTC Alliance. Limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle, zimpapo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Ele India lisanda ukupha ele Zimbabwe ijekiseni leli yohlobo lwe-Covaxin vaccine. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Izakhamizi zakobulawayo zihlaba omkhulu umkhosi kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla lakho konke kokuziphilisa osokuzenza zehluleke ukunakekela imuli. Inhlanganiso ibona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele e-World Food Program yethule umbiko othi imigoqo eyalethwa lubhubhane lwe-COVID-19 yokuvala ilizwe idale udubo lwendlala esihlasele kakubi imuli zemadolobheni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-World Food Program, i-WFP, bathi iningi labantu baseZimbabwe baza kwehluleka ukuthola khona ukudla, kuthi ezinye zidle kanye ngelanga ngoba iningi labantu belihlezi ezindlini lingasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni kahulumende yokumelana le-COVID-19 eye-lockdown. Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi sokunzima kuye ukuthi enelise ukuthola ukudla kathathu ngelanga.
Abaningi abantu abasebenzi, i-unemployment rate iphezulu. Kulezi nsuku vele sesisidla ka-1 ngelanga. Ungadla ekuseni, lakhona futhi iphodi langkhona ozabe ulidlile ekuseni, kuyabe kungayisiyo esingayibiza sithi i-breakfast. Akusisenelisi ukuthi sidle i-3 meals per day ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyadura. Khathesi kunje izikolo zivuliwe, abantwana bayahamba esikolo. Iningi labantwana bayaphuma nje bazihambele esikolo bengadlanga lutho ngoba sona isinkwa sokuthi bahambe bedlile vele asisakwaniseki. Kuyaphuca ilungelo lethu njengabantu, ilungelo engalithi ukuthi i-right yokuthi lathi sithole ukudla oku-affordable, sithole ukudla okwaneleyo. Sesisidla nje noma yini just ukuthi usule.
Umnumzana Eric Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uthi intengo yokudla ayihambelani leholo.
Sihlangana lobunzima kakhulu kulezi nsuku, izinto zikhwelile kakhulu kuzwayo ezitolo. Lanxa kunjalo uhulumende ulokhu insista ekuthini irate le ephansi ngaphansi kwe-90, kodwa zonke indawo izinto zikhwelile. Kwala ngitsho layo uzukhungu wakhe ukhwelile kuthetha ngerate ephezulu ye-100. Ukudla akusathengeki, kanti sisesenza ukuskipa ama-meals ngoba sisakukwanisi. Lokhu kusifaka ebunzimeni kakhulu, ikakhulu ebantwaneni abakujayelanga ngokuthina bengadlanga. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani. La ma-salaries lawa angezelela kodwa izinto ziyakhwela.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo we-executive council wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi labo abasebenzayo iholo labo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esiphilisa imuli yabantu abayisithupha.
Sinanzela intengo yempahla eZimbabwe iqansile kakhulu. Ngokunjalo kwenza abantu baphile kanzima sibilingala amaprize abantu abanengasenelisi. Kodwa nje ongathi kuluncedo ukwenza abantu bangathi bayasurvive kancane kulezi nsuku ikhona ukuthi umlimi usibusile ngeZulu. Abantu bathatha emasimini lawo abanye bathatha emakhaya. But eqinisweni amaprize amaningi abambeki labantu abaningi abasebenzi. Ngokunye okusinika ama-challenges labona abasebenza imali abayihola ingaphansi kwale imali ekhangeleleyo okuthi ayibe-overdata online eyi-$25,000.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Effort Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association.
Abantu baphakathi kwezinsizi eziningi kakhulu balala bengadlanga, batshona bengadlanga, abanye sebesidla kanye ngelanga okuthiwa bayenelisa badle kabili ngelanga. Ngenxa yokudula kwezinto kunzima kakhulu, asisakhulumi ngabo school fees, le mali yezibhedlela, le mali yokugada. Vele abantu sebesehluleka nje ukuthi badle bondle abantu babo. Ukudla lokho sokudliwa ngokungakho umzimba, okungancediyo emzimbeni, okugcwalisa nje isisu ukuthi umuntu angafi, akuseyiyompilo eyamukelekileyo leyo. Impilo enzima kakhulu okumele itshintshe, engafanelanga iqhubeke kuze kube nini nini.
Ekhuluma le Studio 7 ecingweni usikhwica mfundo Paul Mavima, umphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende, uchaze ukuthi uhulumende uyazama ukuba akhangele intengo yempahla ukuba ingahlali ikhuphu kanjalo nje. Uchaze ukuba labo abaphila ngokuthengisa sebevulelwe ukuba basebenze loba kungafani lakuqala, kodwa bakhangelele ukuba abantu babuyele esimeni ababekiso kungakaze kube lomkhuhlane we-corona. Inhlanganiso ye-World Food Program ikhiphe umbiko otshengisela ukuthi kulokukhwela kwezinga lokuphila ebantwini abasemadolobheni, lapho abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-83% bephila ngaphansi kwesikhwama semali esinakekela imuli yabantu abayisithupha. Lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe. Inhlanganiso le ichaze ukuba isebenza ndawonye lohulumende lezinye inhlanganiso ngokufaka inhlelo ezizancedisa uZulu ukuba aphile ngcono. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abezindaba bakhuthaza uhulumende ukubana aqale izinhlelo zokwethulela uZulu ulwazi olujulileyo ngamajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ukuvikela i-COVID-19, abalisa ele-Sinopharm, le-Sinovac, akwele-China kanye lele-Covaxin lakwele-India. Unkosi Khona Dibithi womsakazo we-Community Podium TV uxoxa lo Mike Obe we-Studio 7 ngalolu daba.
Ukuhlatshwa kukamongameli sokwenze ihlekana labantu esilibonileyo e-Vic Falls, ngoba i-Vic Falls kuhle kwavulwa kwathiwa wonke umuntu kahlatshwe. Sikhulumisana labantu esisebenzisana labo, abantu abatsha esisebenzisana labo khona ngale bebesitshela ukuthi hhayi abantu bangani bakwamukele ngamalanga wona la amathathu kuqalisa ukuvulwa. Kodwa kathesi kuthe sokudlulile bathi esingathi i-momentum ngesikhiwa isidecreasile abantu abalaqiniso ukuthi kungabe kuhamba njani. Esikunanzelileyo even siqoqisana lalabo abathetheleli ijekiseni bebesithi uyafika ekliniki awutshelwa izinto eziningi, usuhlatshwa, usunika ikhadi lakho ukuthi uzaphenduka after a month uzohlaba futhi. So okukhona ikakhulu ukuthi kulama information gaps.
Izolo sibone kufika ijekiseni elivikela i-COVID-19 elivela kwele India. Namhlanje siyabona njalo umnumzana uNick Mangwana etshela uZulu ukuthi leZimbabwe lisanda ukuphiwa ijekiseni ele-Sinovac, elinye ijekiseni elivela kwele China. Njengoba uZulu yena esithi akathembi ijekiseni leli elivela kwele China, ubona ngani baza kwamukela na ijekiseni ele Covaxin elivela kwele India?
Sesinanzelela nje i-uptake nje e-vaccine leyana esayidonethelwa i-China e-Sinopharm. Sesibona ukuthi khona i-uptake yakhona incane. So kutshengisela ukuthi uZulu akazwisisi ukuthi indaba yejekiseni le ihamba njani, njani okwenziwa njani. Njalo lathi esisebenza sinike izakhamizi izindaba, siyaphelela ukuthi uyakhuluma usithini. Kulama-gaps amaningi awe-information, information yakhona ayitholakali kuhle. Njalo lokuthi kahle kahle iyona eChina le eIndia umahluko wuphi.
Asikhangele okwenzakalayo emakhaya, bona abantu emakhaya bayazwisisa na okwenzakalayo elizweni okumayelana ngejekiseni elivikela i-COVID-19.
Nxa sikhuluma ngabantu bamakhaya kulohlelo soluqalisile futhi ngapi eGwanda. EGwanda sebeqalisile ukuhlaba abantu, kodwa iningi labantu lithi alikazwisisi ukuthi ungahlatshwa awusakuyiguli futhi i-corona, ungahlatshwa kuzahamba njani izinto ezinjengazona lezo. Khona lokhu kubangelwa ukuthi information kayiphumi kuhle, abantu abakazwisisi. Lathi esisebenza umsebenzi wokuphathela izindaba asikwazi ukuthi khona singabatshela sithini abantu ngaphandle kokuthi leyi kuthiwa yi-Sinopharm, leyi Sinovac. Njalo isteji esilandelayo umongameli welizwe bethe khona kuzahlatshwa lalaba abakhulileyo, la uzathola ukuthi abantu abadala abaningi basemaphandleni lapho. Sesithwele nzima ukuthi kanti manje siyabatshela sithini, si-explaine sithini ngale ijekiseni. Angoba abantu abadala bayefuna ukuzwisisa ukuthi kuhamba njani, singahlatshwa kuthiweni, kunjani, kuthini.
Nina njengenhlanganiso efundisa uZulu okuthile nge-COVID-19, kukhona elikwenzayo na okumayelana ngokupha abantu ulwazi ngejekiseni elivikele i-COVID-19?
Thine sesikuzama ukukwenza ukuthi khona sike sithi right kule fake news or misinformation about i-vaccine, ijekiseni le ibethi kumbi njani, kumbi itheni, umbuza thini, kumbe eChina itheni, kumbe eIndia itheni, angithi. So lathi sesizama njengenhlanganiso ukuthi sibe sishare i-information esingathi i-verified, e-verifywe yi-World Health Organization. Yikho ukuncedisa esingakwenza kakhathesi ukuthi sincedise abantu ezigabeni ukuthi bengaze basiyenza ama-decisions based on information engekho verified.
Unkosi Khona DBT intatheli izindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obe owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Wena rastanya utanda Sensiala faen zaga kona da peskota na bendi. Enkai vayantanda da minya batanda. Niki enki chivenye da pe eulomuzwa nikona. Kwamba ema pusini da papa kamba vantata kona. So get you fired up. You will go have a walk with a wire, Baba Bambin. You are the one of us from the pig, I will have him off. You see, you told me to come to the Sayona, won't pardon yourself. Uti fesi akifana le China. Kwa wena ukulumi njenge China. I China liti vara 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 vara.
Sengekehlwa nizihlobo wothi sikhangela ezinye zezindaba ebesikhokhela. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwabakumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.